sibonge ijayeli dala uChris Gande ngokusethulela eze singisi mthwakazo mohle lijana njani emakhaya ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kambuthi isibindi legunya lokuthi ashawude akhuluma inkulumo enjalo ebantwini abaletha uzivusela izwi lamahovetirini usithatha ngakhathesi sithi khona awungaqalanga ngingakwanisi ukuthi angene lapha abantu simlindele simkhangele ukuthi angazama ukuthi aqalise into ayiqalayo yombhuqazi hhayi uzahlangalathi abantu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyethuswa ngamazwi kamongameli Mugabe awethule izolo esethusela abalwa impi yenkululeko esithi uzabenza akwenza ngesikhathi segugawundi.
Sihlanganela kanye njengama-activist under iZimbabwe Activist Alliance. Injongo yethu kuyukuthi sicele ukuba nohulumende kaRobert Gabriel Mugabe isikhathi sakhe sesikwanile kasuke esikhundleni ngoba bayehlulekile.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela kobulawayo besola umbuso kamongameli Mugabe. Kuhlandla leWoza Friday lamhlanje silomculi uMazivelela Khabo osesungule umdumo omutsha awubiza ngokuthi yithwahla mthwakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyethuswa ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awethule izolo esethusela abalwa impi yenkululeko abasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sakhe esithi uzabenza akwenza ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Kubika unompumelelo moyo.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Mavela Sindiweni uthi umongameli Mugabe angalingi akwenze lokho.
Kambuthi isibindi legunya lokuthi ashawude akhuluma inkulumo enjalo ebantwini abaletha uzivusela izwi lamahovetirini usithatha ngakhathesi sithi khona awungaqalanga ngingakwanisi ukuthi angene lapha abantu simlindele simkhangele ukuthi angazama ukuthi aqalise into ayiqalayo yombhuqazi hhayi uzahlangalathi abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala wenhlanganiso yebhethu likaZulu yena uthi kuyamdanisa kakhulu lokhu njalo uveza ukuba uMgabe akalandaba lokuthi isizwe sizamenzani.
Inkulumo ekhulunywa ngomgabe ilusizi ukuthi ikhulunywa ngomuntu omdala okukhangelela ukuthi ngesenzo asenzayo yena ekhokhela ukuthi kufe abantu abangu-20,000 namhlanje asehambe egwaba ngakho eziqhenya ngakho ukuthi yena abonke abamphikisayo uza kwenza mbona ngazathi kulusizi. Akula ma-dissident uMgabe esimaza avulalayo kodwa siyazi ukuthi wabulala abantu abangu-20,000 emathepheleleni yibo azinika ibheji ngabo ukuthi wabaqeda.
Umfundisi Anglistone Sibanda laye uthi kuyadanisa lokhu njalo kusobala ukuba iqhude selisidla amatsiyane.
Inkulumo kamongameli weZANU-PF kusukusela ngo-1975 akazange akhekheleze amagama akhe endele ubuso bakhe butshengisile ukuthi into ayikhulumayo uzimisele userious. Simjwayele ke ekhuluma njalo kusukusela ngo-1980 samuzwa ekhuluma njalo ngo-1983 esithi sekulohlupho lwama-dissident ngikumele ama-dissident uhlupho lolo luqedwe wakwenza. So ngibona ukuthi lokho akhulume ngakho ukuthi sekulama-dissident kubandla leZANU-PF uzimisele kukho.
Unkosikazi Mildred Mkandla isakhamuzi sakobulawayo uthi amazwi kaMugabe amenza azizwe ebanjwa umhelo ngoba abawubona ngesikhathi sombhuqazwe akuthambanga.
Nxa mina ngisizwa ibala elithi dissident kuyahela, kuyahela kakhulu ngoba ungikhumbuza obabamkhulu, ungikhumbuza obaba, ungikhumbuza abantwana abangelabo yise suku zonke sibona intandane ezasukela khona phana kwenziwa abantu abawolwa khona ngegugu round. So ibalaleli elithi uzabenza lokho akwenza igugu round kuyangesabiso kunye okumangalisayo kuyahela kini la angazakhuluma ngesilonda lesi lokho singakapholi lakhathesi into yegugu round ibuhlungu kakhulu kithi mina ngingumama.
Abalwa impi yenkululeko bakuphakathi kwengxabano lomgabe kubangwa ukuba ngubani ozathatha isihlalo sakhe uma engafa ngoba useluphele. Iningi labantu sebeswele ukuba bengenzani ukuba ehle embusweni kodwa ngenxa yokumesaba abalwa impi yenkululeko bathi abasafisi ukuba abuse ngoba besiya empini abalwelanga umuntu oyedwa kodwa isizwe sonke. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Amazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko besithi bafuna umnumzana Emmerson Mnangagwa abe nguye othatha isikhundla sakhe sokuba ngumongameli welizwe kufana lokwenziwa ngama-dissidents esithi kungaba lo munye njalo umbhuqazwe wegugurawundi. Lokhu sokudale inkulumo. Umgabe wethule lawa mazwi izolo eHarare ngemva komhlangano wedale lebandla leZANU-PF leCentral Committee. Umgabe uthe kasoze avumele okwenziwa ngama-dissidents ngoba kwaphela ngomnyaka ka-1987 ngemva kwesivumelwano phakathi kwakhe lomnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla leZaphu. Amazwi la secunule kakhulu abantu abaningi ababalisa abezigaba ze-Midlands leMathebeleland lapho umbhuqazwe wegugurawundi wabulala khona inkulungwane lenkulungwane zabantu kanye labalwa impi yenkululeko. Umkhokeli webandla le-MDC umnumzana Walshman Ncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi le yimpi yomdeni.
Ah, okokuqala Gibbs ukuthi bona bama-veterans yibo abaqale ukukhuluma into embi engelangqondo ngokuthi babe bezama ukutshela abantu beZimbabwe ukuthi kulomuntu oyedwa okumele athathe kumgabe okhethwa yibo hathi okhethwa ngabantu ngoba into ngileqinisa into abayelelwayo kwakuyikuthi kube lenkululeko kube lozibuse. Uzibuse uthi ukuthi enana ilungelo lokukhetha inkokheli zisebantwini beZimbabwe ngakho even ngaphansi kwezanu ngokwayo ngilethemba ukuthi nxa singalandela ezombuso wentando yabantu kumele ukuthi lo zakhokhela izanu akhethwe yilabo abazithi bona bangamamemba ezanu hatshi hlekana labantu selizama ukutshela ukuthi kuzachitheka igazi ngenxa yokuthi nxa ubani engangenanga. Yibo abaqalisa ukukhuluma into engelangqondo.
Kudophela kanganani kuwe nxa ukuthi kukhulunywa ngodaba lolu olegugurawundi?
Akula muntu olothandwa, akula muntu olozwelo, ikakhulu abantu abalezihlobo ezanyamalalayo, abalezihlobo bezangcwatshwa emangcwabeni bephongujikelwa. Akukho ngithi umuntu oyedwa ovela ecengeni le-Midlands leMathebeleland ongalahlekelwanga yisihlobo ngumntwana ngudadewabo ngunina ngesikhathi segugurawundi. So akumelanga ukuthi umuntu aphongulahle umlomo ngendaba yegugurawundi ngoba indaba ebuhlungu kakhulu engasozife njalo yaphula ngoba kwabulawa abantu bebulawela amacala abangelawo.
Umnumzana Walshman Ncube ngomkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomkhokheli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena othi amazwi kaMgabe athunuka amanxeba.
Hayi, ngiyabona ukhuluma ngengxabano zabo impi abalayo lama-war veterans ezano. Mina ngiyi-war veteran ezipra. asikungeni lokho kodwa into yobuhlungu ukuthi abe sesuka ekhuluma ngento zegugula wonti ezama dissident and ilizwe leZimbabwe abantu bonke bakhangela ukuthi babone ukuthi into yama yegugula wonti iphathwa njani ilungiswa njani uma sezavoxanisa ngakhona lokho yena wehluleka lokuxolisa lokho ngalokho kwenzakalayo abe lokhu ethunuka izilonda ezindala angikwazi ukuthi isuka kuthi
ubona ngazani nxa ekhuluma ngakhona oku njengoba engazange axolise kuwe kuthina kuthopheli ngaphakathi yini
yikho engikutshoyo phela yikho ngisithi mina uvusa amanxeba amadala thina sikhangela ukuthi kulungiswe uhlelo lolo lwabakhona lwegugu rawundi lungiswe ngendlela eqondileyo kodwa lapho esizakhuluma sokungathi so esekhuluma sokungathi uyaziqhenya ngakho ukuthi kwenziwani labantu bonke labo abahambayo over 20,000 people abese sithi nayina lakhona lokho abakwenzayo labaxabana labo kungavusa enye impi efana layo naleyana egugurawundi angikwazi ukuthi usho ukuthi
lo ngumnumzana Dumiso Tabengwa umkhokheli webandla lezapho obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye uChris Gande we-Studio 7 oxoxelo walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra umnumzana Max Mkandla. Yena uthi uMgabe kumele ananzelele akukhulumayo ngoba inkulumo yakhe kayitshengisi bukhokheli obuqotho.
Engakwenzi khona lokhuyana njalo engacabanga ukuthi kathesi kuzaphinda kwenzakale lokhu akwenzayo ngesikhathi lesane senza lokhu ena ekwenza umbhuqazi wakhe egugrawundi angeke zeleke esukume lokhu ena ebesevulela namanye amazwe angaphandle esizawacela ukuthi esincedise yena ngabe impi yakhe lo mthwanga ezimuthwanga elwe le mpi yakhe lo mnangagwa ezimunangagwa bebonani khona lapha akuna problem lokhuyana but nxa isithi ama-veterans engacabanga ukuthi khona ama-veterans akhuluma ngayo yena abantu abakuzani kuphela ukhuluma ngathi so vele umlomo nalone ucine engawukhulumi futhi sitho njalo ke thina ukuthi khona umlomo lwane ngawulunganga ngamazwi angalunganga asuka enkokheleni ekhokhela isizwe isizwe kasikhokhelwa ngokwethuselwa njalo bakhona abangethuselwa kodwa nxa usiyathuselwa umbutho wakho akusacaci ukuthi kumi ngani umnumzana umngameli wethu umhlonitshwa wethu upresident nguye ongupatroni wama-veterans whereby nxa kuphuma inkulumo ezingalunganga ezizwileyo ziphuma kuma-veterans ulelungelo lokubiza iinkokheli zangikhona kuphela ehlale nazo phansi ezibuze ukuthi kathi lapha liqondisa ngaphi lapha lithoni kulokukhuluma ngento yomvukela wegugrawundi umbhuqazi
abakuzani bona ama-veta njengabomthwangwa labanye amazona la ubona ungani bayaphatha njani
ngithe ngikhuluma labanye babo ngibabuza sithi mina khangelani inkulumela ayikhulumayo sizabhuqisa lathi lo muntu wonke nje oyi-veteran lithini ngalokho osokukhulunywe umngameli baphendula bathi bona hhayi amazwi lawo bawaqondisa kithi thina esukuzane nxa waqondisa kithi thina esukuzane uwaqondisela ukuthi khona sibonane laye umngameli bathi bona sebekhethile ichoyisi yabo ngoba ichoyisi yabo ngumuntu wayesebabe naye empini zeliberator laye ongumnangakho
umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwabulawayo. Abenhlanganiso yeZimbabwe Activist Alliance sebeqale uhlelo lokutshengisela kobulawayo besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Abatshengiselayo laba bathi sebezalala lokuhlala egcikeni lebulawayo City Wall. Kubika intathelizindaba yethu unompumelelo moyo.
Isikhulumi seZimbabwe Activist Alliance kobulawayo umnumzana Gift Siziba ubike ukuba bayaqala lamhlanje ntambama ukutshona lokulala ebulawayo City Hall njengendlela yokutshengisela okwamalanga ayisithupha alandelayo bexhasa abanye babo abatshengisela beseHarare e-Africa Unity Square. uSiziba usole kakhulu uhulumende osembusweni kunye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ethi bayazehlulekela umsebenzi.
Sihlanganela kanye njengama activist under iZimbabwe Activist Alliance, injongo yethu kuyikuthi sicele ukuba nohulumende kaRobert Gabriel Mugabe isikhathi sakhe sesikwanile kasuke esikhundleni ngoba bayehlulekile. Okokuqala sikhangela indaba ye-15 billion esikhulumayo, ndingabatsho ukuthi hayi imali leyo sokufanele iphendukiswe kuze ithuthukise ilizwe. Okwesibili sikhuluma ukubana u-RBZ governor-ke uJohn Mangushka aphume esihlalweni ngoba indaba yakhe yama-bond note kasiyifuni njalo kasiyamukele.
Thi ababuyeli emuva ngoba uhulumende obusayo usebalibele ukuba bakhona njalo bakhangelele ukubuswa kahle.
At the end of the day, uhulumende uzahlonipha maize, singakwenza in every town. Ngiyabona uhulumende ngaze esignowe but will not stop. So okuningi ama-resolutions azaphuma on the 16th day, umhlaka 16 June, it will be the 6th day from today.
Ukutshengisela kuqale amalanga alithumi adlule eHarare endaweni yokukwejisela phansi komkankaso we-Occupy Africa Unity Square. Abatshengiselayo bathi bakhathele ngombuso kaMgabe njalo ilizwe lilokhe liqhubeka lisiwa kodwa ababusi bagqize qhakala. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje abahlanu ababotshwe betshengisela e-Africa Unity Square eHarare ngolwesithathu bamiswe emthethwandaba namhla besetheswa icala lokuntshontsha njalo bavunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso engamadola alikhulu umuntu ngamunye ukuze bakhululwe. Kodwa abantu laba ababalisa uMnumzana Patson Tsamara, uPride Mukono, uTatenda Mombeyarara, uMakumborero Aruzivishe lo-Oliver baqhubeka bevalelwe ngoba behluleke ukuthola imali. Omunye wabatshona e-Africa Unity Square betshengisela besola umbuso we-ZANU-PF, uMnumzana Charles Nyoni ukusolile kakhulu lokhu.
Lolu daba nje kusobala kusegcekeni lokho kokuthi uhulumende kaRobert Mugabe ubanyuthile ibhill ngoba akwenzi ukuthi icala abalethiswayo kuthiwa baphiwe ibhill e-1,000 zona izinto zakhona abakuthiwa bazijonjile ziwe-$80 into zakhona zikhona ukuyizigqoko lokungamaseka kwakhona kukhona akula nto esibelekeleyo kodwa sekekuthiwa kumele bebhadale i-1,000 namuntu. So lokhu nje kusitshengisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe uzimisele sibili ukusimisa ukuya phambili loku-Occupy Africa Unity Square. Kodwa into angayaziyo ngeyokuthi thina asitoze sabuyela muva ngoba abanye bethu babotshiwe siyabe sileke sihamba sisiya phambili.
Abanye laba ababotshwe izolo abangamiswanga emthethwandaba bona bazamiswa nini?
Abanye bakhona abangu-level laba bamiswa kusasa phambili kwazi imthethwandaba ngoba amapholisa kade engakatholi icala elokuwabethisa. So okwantambama lamuhla sebesitshelile ukuthi hhayi icala sesilalo, bethiswa icala elokuphambanisa amapholisa ukwenza umsebenzi wawo okubopha abantu.
Nxa icala belingakatholakali babotshwe njani po?
Baphongukubotshwa nje ngoba kube kumele babotshwe nje then sebedinyelwa icala.
Ukhona ukubotshwa kwabanye benu lokhu kuzaliphazamisa na?
Hayi ngitsho cha, hathi bo ukubotshwa kwabanye bethu akusiphazamisi ngoba thina sizimisele ukuya phambili. Namuhla sibuthene nje e-Africa Unity Square ngo-5 to 6 yethu sayenza njengehlala yenza yemalanga wonke. Namhla ntambama sizimisele ukulala futhi asilani lokuthi abanye babotshiwe ngoba lempi esilwayo ayisoyabalaba abantu ababotshiwe, niyomntwana wonke oweZimbabwe. So abantwana beZimbabwe kuba bambile seleki besizwa ukuthi kuthiwa ama-comrades abotshiwe kwathiwa babhadele ibhili ye-1,000. So sebezimisele nje ukubuya phambili labo ukuthi bazosijoyina silale sibaningi.
UMnumzana Charles Nyoni ngomunye wabatshengiselayo e-Africa Unity Square eHarare. Ku-Live Talk lamhla sikhangela amazwi kaMongameli Mugabe ngodaba lwe-Gugurahundi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Nicaragua elehlelwe yingozi yokuzamazama komhlaba izolo kusihlwa kwaba lomonakalo omkhulu kuzakhiwo eziningi. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kwele Bangladesh ukuhlukunyezwa kwabalembono ehlukileyo, ingcwethi zezigaba ezehlukeneyo zempilo, abalobi, lamalunga ababadla onkolo ezehlukeneyo kubikwa kuqhubekela phambili okwethusayo. Mhlakanhlangula 6 umfundisi wokholo lwesiHindu ubulewe ngentshunalanga yeBangladesh ezichovela ibhayisikili lakhe. Mhlakanhlangula 5 omunye owesiKristu ugwazwe ngengqamu wafa evela echaweni ngabesiMoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Amapholisa abika ukuba kulabanye abahlasele babulala owesilisa obeleminyaka ingamashumi ayisithupha lanhlanu emzini weBonpara. Amapholisa abika ukuba uSunil Gomez ubulawelwe eGrosa duzane lenkonzweni yamaKristu kulumuzi osesiqintini seNature. Lesi sehlakalo senzakale ngemva kokubulawa kwenkosikazi yesinye isiphathamandla samapholisa sogatsha olulwisana labalwa becatsha edolobheni leChittagong. UMahmuda Kanani Mithu ubikwa edutshulwe ngamadoda amathathu ekhanda ehambisa indodana yakhe esikolo. UMithu ube ngumkakhe kaBabu Akhtar okhokhela inhlelo ezehlukeneyo zokulwisana labeqembu labesiMoslem abedlulisa amalawulo abeJamaatul Mujahideen kunyanga ezedluleyo. Ukulwisana labaleli qembu sokuchiye abantu abangamashumi amane befile phakathi kweminyaka emithathu edluleyo. Elemelika liyazisola zonke lezi izehlakalo zocuku lokubulawa mahlayana kwabantu abangela cala kwele Bangladesh. Lisithi akulamuntu okumele abulawele ukuba ukholwa inkolo ethile. Ngakho ke elemelika lizaqhubeka lisekela abasebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu kwele Bangladesh lakwamanye amazwe womhlaba.
Lawo bekungamazwi kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje asizweni ukuthi uJoseph Njanji usiphathelene.
Indwendwe zabantu zifole ezitaladeni zaseLouisville edolobheni laseKentucky zivalelisa umuyi uMuhammad Ali, yena ongcwatshwe ngolwesihlanu emathuneni eKayville. Indawo yaseLouisville kulapho u-Ali akhulele khona, njalo isidumbu sakhe siqale sabhodiswa endaweni ezimbalwa zakuleyo ndawo ungakayiwa emathuneni. UMuhammad Ali waba yintshantshi yomdlalo wengqindi emhlabeni jikelele ngeminyaka yama-1960 langeminyaka yama-1970, njalo ubedume umhlaba wonke loba wathatha umhlalaphansi ngeminyaka yabo-1980. Udala ubuhledu ube ohlala elokitshini leGwabalanda uthi u-Ali ubethandeka hhayi ngoba ebetshaya eziwayo emdlalweni wengqindi kuphela, kodwa ngoba ebelwela amalungelo abantu abansundu.
Benyumazi njengomuntu oyihero ngoba khanya wayelwela abantu abamnyama, ebelwela ama-rights abantu abamnyama, incede abanye abantu, eshiye imali yakhe, eshiye inotho yakhe.
Sikhangele umdlalo wenguqu. Kule midlalo emibili yesigaba seCastle Premiership obekumele idlalwe kulimpela viki yedluliselwe phambili. Lokhu kungoba amaqembu athele eChickenin kanye lele Highlanders elabadlali abahambela amaqembu amela ilizwe wona ayedlala kwamanye amazwe. Iqembu le-Highlanders bekumele lidlalele le-Border Strikers enkundleni e-Papa Fields ngensonto, kuthi ele-Chickenin bekumele livakatshele ewange ngosuku olufanayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-ZPC Caribe enkundleni yemandava. Iqembu le-Cholocho lizadlala lele-Haumine ngase-White City. Kuthi ele-Chapungu lizemukela ele-Dynamos ngase-Ascot. Ngesonto iqembu le-Mutare City Rovers lizadlala lele-Bulawayo City enkundleni yeSakuva. Iqembu le-Cape United lizanqikelana lele-Triangle ye-National Sports Stadium. Kuthi ele-Ngeze Platinum Stars lizadibana lele-Harare City ngase-Baobab Stadium. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kusasa lizadibana lele-India emdlalweni wokuqala wohlobo le-One Day International ozadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club. Umdlalo wesibili uza kuba khona ngoMvulo ukuthi wesithathu uzadlalwa ngoLwesithathu. Ngemva kwemidlalo ye-ODI kuzadlalwa imidlalo emibili yohlobo le-2020. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhla silomculi uMasivelela Khabo osesungule umdumo awubiza ngokuthi yithwahla mthwakazi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Le yingoma enja ephuma kudlalade elitsha eliqukethe umdumo omutsha okuthiwa yithwahla mthwakazi. Le misebenzi kaMasivelela Khabo. Lesizwe ethotshulwe yingwe elupane ngo-1979, ithi selokhu ingene kwezomculo ngo-1995, kayizange kuthokozele ukuthi abaculi besindebeleni bacula badume ngemidumo yabanye abantu besehluleka ukuzicandela eyabo imidumo. Uthi lokhu yikho kumenze ukuthi ngo-2015 wahlala phansi wakha umdumo omutsha wezomculo waweta igama lokuthi ithwahla.
Ya emculweni lapha ngiyafisa ukuthi sise samandebele sikhule kakhulu emculweni ngoba mangithe ngiyabheka ema eShonaland obheka eminye imhlobo le yase South Africa noma yakwamanye amazwe banemculo yabo uthothi amaZulu athi nasicula umasikandi abesoneni bawuzobethi sicula ithayi chinyagari thina esindebene nasinaluto so bemfisa ukuthi ithwahla le ikhule
kuleli dlalade lakhe elitsha elithi Ben 10 ungenzani. Zikhona othi uzizwa ucabange ukuthi ngumasikhandi kube lezinye ezilomdumo wezomdabu kungakangeni ezokholo. Akupheleli lapho ke, ezinye zihuba sa-Afro Jazz kanti lapha lalapha ya uyezwa ingungwana zabo house labo phansula. UMasivelela uthi lokhu yikho okwenza umculo wakhe wehluke ube ithwahla thwakazi. Uthi ke ingoma zethwahla lezi ziza kuye ngendlela ezehlukeneyo.
Angesinye isikhathi ngeke ngithi ngilele nje mphuphe ngithole senginengoma. Eyinye ingoma ngeke ngithi nje sixoxe ngenye into, into yakhona ngingayinaki. Kodwa bese ngisizwa sokuya ingoma ngizwe nje ngathi iyacula. Ngathi senginengoma nje iculayo ekhanda. Ngesinye isikhathi kuba izinto engizibonayo, ngesinye isikhathi kuba iphupho.
UMasivelela uthi ke zitholele lawe leli elethwahla uziqatshe ngalo ngoba esithi lenziwe ngowesintu elenzela abesintu ukuze labo babe lakho abaziqatshe ngakho esintwini sabo. Melisudo 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Azive ope makamu wangu kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo libe lobusuku obuhle.